siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi nesisampofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakobulawayo kukhansili. Lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Esikucelayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bokubulawayo ukuthi to practice good hygiene standards, onjengokugeza izandla singakadli, lokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo, ngoba lapha sabe simake sure ukuthi akuna contamination. Njalo kufanele sithenge izinto ezinjengama-fruits lama-vegetables lokudla from registered premises. Esikuchoyo ukuthi nxa ungathenga ukudla kufanele ukuthi kube kuchekiwe ukuthi it's healthy and hygienic, ngoba kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthenga into e-contaminated. Singathengi izinto ezinjengenyama, singathengi izinto from unauthorized premises or from endaweni lapho ungahlanzekanga khona. Nxa singabantu esifanele ukuthi si-travele kumbe sisuke siye kwezinye indawo, siqale sizame sibili ukuthi singahambi endaweni eziningi, ngoba kathesi indawo eziningi sezilekholera. So ungahamba ufika ngale futhi ama-chances okuthola ikholera abanjani abaphezulu. Siyakwazi ukuthi kunzima ukuthi abantu behlale phansi bengahambi, but nxa uhamba kufanele unanzelele ukuthi lapho uhamba khona amanzi owanathayo ahlanzekile abhoyilweyo. Njalo sinanzelele abantu kwesinye isikhathi bathanda ukuthenga i-bottled water, kwesinye isikhathi even standard in terms of quality iyabe ingamithi ama-standards, ngoba kwezinye indawo abantu bathatha i-bottled water beyibhodle beyifake emambodleleni. So siyacela ukuthi abantu bezame ukumake sure ukuthi amanzi abawanathayo ngamanzi abakwazi ukuthi avela ngaphi, njalo beyabhoyile nxa bebona ukuthi khona abakwazi ukuthi avela ngaphi.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
Ezesithi sile preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa-activate ama-various committees. Ama-committees lawa njenge-health education promotion and information dissemination, ngoba nxa isikhathi sinje people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them i-update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Siqale sile ukuthi sisebenze lama-different sectors, abantu abanjenge-private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofanele sikwenze. Njalo sikhangela i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, so fanele ukuthi sikulandelele ukuthi kati ubuvela ngaphi. Sihambe back ukuthi ngikhaya ngobani kade exposed, loku-disinfecta, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles, nalawo athwele umuntu nalawo. Ngikhaya vele banatha amanzi anjani, ngubani omunye obulewe yisisu ngikhaya, ngubani omunye oke wahamba outside the city. Then i-case management ngenye i-committee khona. I-case management ukuthi nxa umuntu efika uphatha njani khona fanya esibhedlela, ngoba sofana kube le way of containing i-infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even in the disinfection, ngoba even nxa umuntu ethwale i-ambulance yethu fanele i-disinfect. Any place lapho umuntu ebele contact khona fanele ku-disinfect. So as a city we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So esikucelayo ukuthi abantu besincedise labo be-make sure ukuthi bageze izandla, sifundise nabantwana abancane. Kudala thina sikhula ngaphongihambo sidle drobhek, but kwesi sikhathi teach our children ukuthi behlale phansi bedle nxa sekungikhaya sebegezele izandla, ngoba ungathenga ukudla etown uzageza ngaphi izandla, especially la okuthiwa ngama-take away, ngoba uyabe ungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala, kuyachisa, njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini, njalo akulazitishi zamasuweji ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi, i-CBD singathi etown siyabutha daily, ngoba yikho kulamabhizinisi osobhizinisi bayenza ingcekeza eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ema-residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le community project yasivumela ukuthi sisebenze le community abanama-vehicles besincedise ukuthi bethwale izibi from the household befaka in a particular place, then iy'moto zika-council bese ziyazithatha zihambisa ku-landfill. Lokhu sakwenza ngoba besine challenge yezimota. Iziba sizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imota ebuya khona, so that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni singapho ngihamba sijikela amaphepha yonke ndawo, ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hot spots, kungadubuka lamuhla singabe sihambe siyelungisa kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation. Community layo ayibhadale izimali ngoba imali naleyi besides i-grant esikhuluma ngayo yimali ofanele siyithole ebantwini sikwanisa ukuyenza konke khonokho efanele sikwenze njengedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.